believe the most masses of the youth baza hamba ngendlela esikhulumisana nayo ngabo ngama youth azimisele ukuhamba not nje jikelele sikhuluma ngama youth sikhuluma ngomphakathi azimisele nje ukuthi ahambe ehlola amagama abo noma singathi siyakhangela uhlelo oluyenziwe nguhulumende mina ngesingani akulanto sengiyisolile kakhulu ekukhangeleni amabizo ngoba zikhona ezinye inhlelo ezokukhangela amabizo kakhulu esebenzisa ama mobile phones ethu ukuthi umuntu ayenelise ukuthi abone ukuthi uzavotela ngaphi kumbeni ekuyiphi police station la kuwadi yakhe. So ngibona ngami isethi ngathi izamile ukwenza ukuthi umsebenzi ube lula naphakathi nakomphakathi ukuthi behlole ukuthi bazakuvotela ngaphi.
Lakho ulihlole njani? Osebenzisa umakhalekhukhwini, ungene ebulenjini be-inthanethi kumbe uhambile ku-inspection station wayahlola?
So far eqinisweni angihambanga enkomo kodwa I just received a confirmation kumakhalekhukhwini ukuthi ngivotela ngathi. Abanye abangaka receive information kumakhalekhukhwini bayakhona ukuthi bedayele just *125# and then bese bedayela and then bayithola information from SEC ukuthi bavotela ngathi.
Bakhona yini abangakabhalisi mhlawumbe ohlangana labo lapho ohamba khona?
Limqotho lelo baningi kakhulu vele abanye besenza ukuthi sibahambise ema-ofisini amakhulu awe-ZEC ekakhulu efamona esiyarejista ngokunjalo njengobana sekuvuliwe ukurejista futhi kakatha ekusiyaphetha mhlaka-29 siyabakhuthaza abantu ngoba nabanzi abanye kade bevele bengatholi amathuba yokuthi berejista ngoba ikakhulu bekusenzakala ukuthi abanye bengahofi abanye labana abasenza umsebenzi wezandla ukuthi umuntu yake esehlile ukuthi azinike ithuba lokuthi erejista kodwa ngobuningi babo kuyathembisa ukuthi abantu kungikhona bezavota singakhangela inani liseseliningi inani elingarejistanga ukuvota esilokhe silihlele ukuthi lihambe lirejista ukuvota.
Kahle kahle bathi yini isizathu ngoba sesiside mpela isikhathi loqhutshwa lolu hlelo?
Umbuzo omuhle kakhulu lo nkomo. Ikakhulu singakhangela ukuthi iningi lama youth kumbe iningi labadala abanye abathi angeke be-register ukuvota ngoba abanye abathi sivote si-registile kodwa siyikuvota. Isizathu ngezokuthi singakhangela ikakhulu akade bele hope khona, akade bele themba khona ukuthi bazavotela khona ukuthi kade bekhangelele ukuvotela ku-United MDC, meaning that i-alliance ye-MDC. Ungakhangela ukuthi ama youth amaningi labantu umphakathi omningi njengoba sokuqhaqhekile sokule MDCT ekhokhelwa ngudokotela uKhuphe, sokule MDC Alliance ekhokhelelwa nguChamisa, sokudivide kakhulu ingqondo zabantu. Abantu sebehle baphela uthando ukuthi bevota. Abanye kade bengakarejisti sebehle baba lalokhuyana ukuthi bethi pho sizavotela bani, siyavota sisithini, sivotela bani. Sebebona konke kuyindlela yokungcola nje, so abantu sokubaphule inhliziyo lokhuyana. So sokuyukuthi silokhe silwisa nje ukuzama ukukhombisa abantu ukuthi behambe beyarejista.